Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNtulikazi 2021 ngoKips Duve. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 izolo eZimbabwe.
Siyananzela ukuthi umumo weze-COVID-19 awumuhle, inombolo ziyaqhansa ziyaphezulu.
Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuba bengahambi ezimfeni ngenxa yokumemetheka ngamandla kwegciwane le-COVID-19.
Abantu lokhe bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisuk ukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane.
Inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zilwela abantu bakwaleZimbabwe na bayahlupheka abantu ngokuswelakala kwezikolo zemfundo ephezulu.
Uhlupho esihlangana nalo ukuthi izikolo zikatshana.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Wathi bedlula kancane inkulungwane lamakhulu amane 1445 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezimbili lengxenye 2588 asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi sokulabantu abedlula isigidi 1,132,045 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Usikhuca mfundo solwayo ngwenya osebenza esibhedlela seMpilo Hospital uthi umkhuhlane lo umemetheka ngamandla ngenxa yokuthi abantu kabalandeli abakutshelwa nguhulumende nabezempilakahle.
Amahla bezulu lapha asehambeni nompola umkhuhlane lo mubi obhubhane we-coronavirus esesahlasela ngawo sakhuluma ngawo kwazi kwaphela umnyaka. Pho umkhuhlane usungenile ekhaya usuhlasile, asebewunompola bewuphanana uyamemetheka uya phambili okwamagama. Njalo bazabona izimanga abantu sebesifa okwamagama. Abantu kabalalele khona lokho esikukhulumayo ukuthi lo mkhuhlane unjengefreezer le yabonwa ngabadala uzobhidliza imphefulo eminingi lapha emhlabeni. Yikho kumele umuntu ananzelele ukuthi umphefumulo wakhe awusozubhidlizeki. Elalele khonokho esikukhulumayo ukuthi kumele baziphathe njani. Bengayenzi isiminye eminye. Njalo abantu lokhu besala ukuthi bagqoke ama face mask okuzwayo. Lokhu bekhipha amakhala abo behamba bephefumulelana. Pho umkhuhlane lo ubhubhane lolu lapho lunompolwa khona amakhala nxa evulekile.
Ungwenya uthi akusamelanga abantu behambe ezimfeni.
Lapho ezimfeni umuntu engezwa kuthiwa seselwe yisihlobo sakhe segijima njengomuntu ekhala. Ekhohlwa konke lokhu esikukhulumayo. Abantu lokhu bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisuk ukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane. Yikho abantu siyacela ukuthi abantu nxa kuwukuthi umuntu uthiwe yi-coronavirus, thiye nge-coronavirus, bengaze babuthana. Kufakwa ilanga lelo lapho abazahamba khona belandela izinqumo zikahulumende ukuthi bahambe bamachumi amathathu behambe bebeka umuntu lo osesithile. Bayekele ukubizana besenza izimfa. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Njalo imingcwabo kakuhambe izihlobo kuphela. Umuntu engase wathengezwa imfa yonke segijima akusesilesi sikhathi elisijayeleyo. Isikhathi esibi umuntu kabekwe ngabantu abakhe izizalwana zakhe. Abaningi liqhalelane ngamafoni lingaze lagijima lisiyabuthana. Ngoba kuviki ezayo lawo uyabe ubuthanelwa.
Abantu abaningi bathi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe lapho kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19. Unumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Inombolo ziyaqhansa ziyaphezulu. Sinanzela njalo ukuthi khathesi le iDelta virus le khona kukhanya abantu lokufa kuba khona, kodwa ukusikhathazayo ukuthi abantu abalandeli izimiso ezifakiweyo. Abakhona abantu abaleyo bedele ukugqoka amamaski, bakhona abantu abaleyo bedele i-social distancing, kula bantu abaleyo bengafuni ukusanitize. So ke abantu bayaxwayisa ukuthi kulanzele khonokho. Njalo sokulo mthetho ocacileyo ukuthi kukhanya ungathi okunye yenza igciwane liqhubeke siya phambili limemetheka ngabantu ababuthana nxa kufiwe. So abantu bayacela ezemfeni singabaningi sibe yi-30 emangcwabeni singaye, kodwa abantu ngenxa yesiko lethu esasilala kudala balokho besenza inkani kube lokho beqhubeka ezemfeni. Kodwa ke siyacela ukuthi bangakwenzi ngoba nangale emangcwabeni akulashubhu ukhansile uselabantu abaqhathile abasebenza ubana basincedise ekusebenzeni ukugqibela umufi. So abantu abakunanzela ukuthi abahlale ezindlini babo ngokuphumaphuma njalo balandele izimiso ngoba ukufa kukhona loyigciwane liyamemetheka okwesabekayo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula 1,092,613 sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwaphepha abazinkulungwane ezingamajumi amahlanu kumkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende ukhangelelwe ukuba uzathenga amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ayisilinganiso sokungamadosis afika izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million kusiya phela uNtulikazi. Inhlanganiso yentathelizindaba ebona ngenselo langenhlelo zabesifazana eZimbabwe Women Journalists ithi izakwenza umhlangano omkhulu namhlanje wesikhumbuzo sikamuyi uSandra Nyaira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Unkosazana Prasetis Jeremiah osebenza emsakazweni weStudio 7 uthi kulabantu abaningi abakhangelelwe ukuba sesikhumbuzweni lesi abagoqela abasebenza loNyaira labanye. UNyaira ungcwatshwe izolo emathuneni eWarren Hills eHarare. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda kwenza uphenyo oluveza ukuba abantu abayisilinganiso zokufika phose amajumi ayisificaminambili ekhulwini 79% bathemba inhlanganiso ezizimeleyo okwedlula umongameli, inkokheli zamabandla okholo, idale lephalamende kanye lamapholisa. Kodwa kulabanye abantu abathi inhlanganiso ezizimeleyo kasaqhubi kahle umsebenzi. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
ELeZimbabwe lilenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu lokunye, kodwa iningi lithi inhlanganiso lezi azisalandeli indlela eqondileyo yokusebenza, bathi ezinye sezisebenzelana lamabandla ezombusazwe kumbe lebandla elibusayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mzaxa Ngulube uthi zikhona inhlanganiso ezingasebenzi ngemfanelo eZimbabwe.
Abaningi bakhona ungakhangela kuhle kuhle bagxila kuma issues endabeni zokuthi ozokuthuthukisa izindawo kumbe zokulwela amalungelo abantu, but abasagxilanga kwezombusazwe.
Unkosikazi Abigail Mupambi okwinhlanganiso ye-hashtag this constitution uyakusekela lokhu.
Indaba yama-CSOs sibili ye yindaba esukumezayo ngoba iyahlanganisela impilo zabantu. EZimbabwe i-politics yala i-toxic isuke iphambanise umsebenzi omuhle oyabo senziwa ngama-CSOs. Sikhona sibili yebo isandla esangaphandle laso osiyangenela, uthole ukuthi lakhona pha le internal politics yalapha layo kwesinye isikhathi iyaphazamisa umsebenzi.
Unkosikazi Mopambi uthi ezombusazwe yizo eziphazamisa inhlanganiso ezizimeleyo, uthi kufanele kube le mithetho yokusebenza kwenhlanganiso lezi. Umnumzana Ndodana Moyo osebenzela esabelweni seMathebeleleni South laye uthi sokonakele kunhlanganiso ezizimeleyo.
Kubo 82,000 lezi inhlanganiso bezikhanya kakhulu zifuqa umkhankaso esingathi advocacy ebezilwela amalungelo abantu. Kunsuku zakhathesi kuzananzelela ukuthi ama civic society organizations asethatha icele lamabandla ombangazwe.
Kodwa omunye olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo okuhlanganiswa ibhethu likaZulu uswela uhulumende ngokukhuluma kubi ngenhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ezilwela amalungelo oluntu.
Amanye ama-NGOs ngokubona ukuthi uhulumeni akakwanisi ukulalela intando yabantu bagcina labo sebezialayina le-opposition. Bayabebona ukuthi akungazayo kwaba le-democracy kulo mbusazwe lo okhona.
Abantu abaningi bathi akumelanga inhlanganiso lezi zibe lamacele kulokhu eziwenzayo. Umnumzana Patson Gqaba, isakhamuzi sabobulawayo esilwela ukukhululeka kwamthwakazi, uyakusekela lokhu.
Inhlangothi ezimele amalungelo oluntu zazifanele zisebenze zingathathi uhlangothi. Lokhu kubangelwa yikuthi kule mali phakathi abayizuzayo okuyinzuzo yabo yokuphila.
Loba kunjalo, umnumzana Khumbulani Maphosa olwela amalungelo oluntu uthi inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zisebenza ngemfanelo lozulu.
Kungathi uhlabe ukungasebenzi kuhle kweBulawayo City Council njengesibonelo, ukhangele zamanzi kumbe ezokubuthwa kwezibi. Ngiyathwa yindaba uhlokozi iBulawayo City Council ngenxa yokuthi yona ilabo councila beMDC, kutsho ukuthi wena njengenhlanganiso usekela uhlangothi lwezanu.
UMaphosa uthi abakhala kakhulu yibo abalomona, hathi inhlanganiso lezi. Abadala bathi imbuzi idla lapho ebotshelwe khona. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwezamaphandleni namhla sisesigabeni sekuwana kuwat 8 ebulilima East esabelweni seMatholen South, lapho sixoka khona ngodaba lokuswelakala kwezikolo zemfundo yaphezulu, ama-secondary schools. Udaba lolu silethulelwa yinhlanganiso ye-Afrika Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Unkosazana Hazel Msimanga usungula lingxoxo.
Uhlupho esihlangana lalo ukuthi izikolo zethu zikatshana, considering i-secondary school is too far from lapho sihlala khona, something like 23 kilometers away from our home state. The thing is, kusenza ukuthi singaqedi ukufunda ngoba ama-long distances akhona abamaningi kakhulu, suka sisele interest esikolo. Ungahamba this long distance ufike udiniwe. First 4 periods uyakungafundi, uyakusaresta. The other thing, endleleni leyi akulamizi, so i-protection yakhona it's low. So uhlangana lokhu uhlukunyezwa into eziningi ezihlukeneyo okungakwenza ukuthi ungabile interest indaba zesikolo.
Unkosazana Henrietta Dube uyakusekela lokhu.
Bengifunda ephakama, hluphe bengihlangana lalo ukuthi bengihamba ama-long kilometers, 20 kilometers lazi bengifika ngidiniwe, ngingasatholi isikhathi sokuthi ngibale izinyo nxa ngitshayisile khaya, ngingatholi isikhathi sokustada. Futhi benginenkinga yodaka nxa izulu linile, sesihamba ngesidaka sifika ngizinqobile esikolo. Lokuba manzi kwesikhathi sifike ngimanzi.
UMandla Nkosi Nkomo uvumelana laye.
I-issue ye-secondary school yeyinganto iyinkinga ngoba mina ngedambe ngokha 6 kilometers njalo every day, Monday to Saturday, because sometimes uyabizwa Saturday ukuthi uyefunda, of which amadini onke la iviki uyagcina ungasela interest kakhulu ngale kufundeni. So most of abantwana bendida apho sigcina saphumeleli ngenxa yokushota kunoko isikole esikatshana. Le ndlela lapha inganto ayikho kude ebantwaneni ngoba isi iganga lomkhonabeli ekomanguba to Nduja iganga. So kwiganga kunjalo kuyakungekho safe kulabantuthela abayenza i-violence kakhulu khona ale sidakeni.
Sima lapha kuhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Afrika Trust kibambisana lomsakazo we-Studio 7. Lingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Sihangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubekhangelele namhla ukuba uzathanyela emigwaqweni eduzane lalapho okwatshontshwa khona impahla ngabantu abangena ezitolo benza santando, ngesikhathi kulabanye ababekhonona ngokubotshwa kwaye ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma. Kukhangelelwe ukuba kusasa kuzadluliswa elinjalo kuqala lobukhohlakali elethuswa uZuma. Lokhu kubikwa ngumsakazo kweVoice of America. So we see Kati says Amasigo.
Amasigo,
Uthe Ramasigo, Lopita Govanto, Suzonke, Kubela Pambi, Scotta, and Mr. Zagalos Gay. Silomnuza lankululeko kubalanda mate ingcweti kwezamasiko esintu
xa sikhuluma ngoluma ngumama owayephiwe ukukhalipha kakhulu yena owayezalwa nguchocha dlodlo emzala lomachabalala yena uzelwe ngo-1855 waze wayakhothama ngo-1919 mhlaka 23 February ebulawa isifo sasihlasele isizwe simnyama sasibizwa kuthiwa influenza. Yena ke ngebhadi ke wayengana mntwana kodwa kukhona inkosazana wayikhulisayo eyayibizwa kuthiwa ngusidambe inkosazana usidambe umama uLozi ke wayetshatwe yinkosi loBhengula njalo wayefavorite inkosi loBhengula ngokuhlakanipha.
Kwenzakalani isinyamalele inkosi uloBhengula?
Kuthe ngomva kokuchitheka kwesizwe samahlabe Zulu sichithwa ngabamhlophe ngo-1893 kusiya ku-1894 umama uLozi ke wabutha yonke imfuyo yenkosi kanye namakhosikazi wayakha umuzi ebubi ukuthiwa kukonkosikazi lowo muzi wawubiza wathi kukonkosikazi khona lapho okulendlinza lakhe khona wazethatha induna umtshana Khumalo lomfanyana Khumalo ozala umlonyeni ozala uMabhiba ukuthi beqaphe ke lesiyana sikodlo.
Okunye ke kobalanda wenzani uLozi Gay?
Kuthe ngo-1896 kwaba nomvukela wamahlabe Zulu owabizwa kuthiwa yimpi yehloko elibomvu wawuholwa ngumama yena uLozi Gay. Kwakule butho lapho ingubo insukamini isiziba ihlathi lameva kanye nayo imbizo layo ubaba umtshana Khumalo. Leyo mpi leyo yathatha isikhathi eside kakhulu kwagcina kusiba ke lokukhulumisana phakathi kwezinduna labamhlophe ngomva kwalapho kuthe sokunokuthula ke kaphelelanga lapho ke umama uLozi Gay waba le project yakhe yokugqugquzela isizwe simnyama samahlabe Zulu ukuthi sifunde nalemfundo yabamhlophe kasayisaphelelanga ke kasayiqedelelanga iproject yakhe ngoba kwasuka wahlaselwa yileso sifo leso esinfluenza ke ngesikhathi esiyakhothama ke ngo-1919 mhlaka 23 February lapho ke kwayehla khona ifeli imnyama esizweni samahlabe Zulu kuchitheka kwazo lanamhlanje sasala singalamalusi
simalabhanga uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besibuka lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mate, ingcweti kwezamasiko esintu. Kasihlanganeni singabaphilileyo ngeveki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna ukuthi sikhangele udaba lokuthukuthela. Ngiyakwazi empilweni siyazonda sithukuthele sonke, kodwa kulabanye abasebayenza ukuthukuthela kube yingxenye yakhe ngenxa yokuthi uyabe sehlule ukuzithiba lokuzibamba. Ngifuna ukubala kumaHubo 37 ivesi ka-8 ithi yona, zithinte ekuthukutheleni, uyekele ulaka, ungazikhathazi ngoba kubanga ukona. Ngakho siyananzelela nxa sikhangela eBhayibhelini sizafumana ukuba uJesu ngwakhe wayethukuthela kwezinye izindawo. Siyamnanzelela laphana engena ethempeleni efica bethengisa, wasesithi yena selisenza indlu kababami ibe ngumkambo. Bathi wathatha umchilo waxotsha wonke umuntu wafuqela amatafula eceleni elokuthukuthela. Manje kwehlukene njani ukuthukuthela kukaJesu lalokhu ukuthukuthela okuletha ukuthi umuntu agcine esona? siyabona ukuqala mfuna ukutshengisa lapho ukuthi kuba khona ukuthukuthela uNkulunkulu akuvumayo lokho ukuthi ukuthukuthela okulobungcwele phakathi nxa sibona abantu besona ulelungelo lokuthi uthukuthele ngoba simbonile lapho uJesu esibalolaka efica ethempelini abantu sebenza ithempeli laba umkampu njalo siyamfica uJesu esibalolaka nxa ehlangana labafarisi ebakhuza njalo ezonda lapho esithi lina linjengamangcwaba alamathambo asewomile ngenxa yokuthi liyadukisa abantu ngaso sonke isikhathi nxa sikhangela uJesu wayesibalolaka kumbe lokuthukuthela nxa ukulokona phakathi lokumelana loNkulunkulu wayengaphonguba lolaka nje entweni yonke ikanti njalo siyananzelela ukuthi ngakhangela sengiqathanisa lempilo kaMose siyakwazi ukuthi into eyayenza ukuba uMose engangeni eKhenani engangeni elizweni lesithembiso yikuba uMose waba lolaka kwathi abantu bakaIsrayeli sebetshengisela ukungalaleli uNkulunkulu esebenzele yonke into bekhalela ukuthi bethole amanzi okunatha bekhalela inyama bekhalela ukudla uMose wayelokhu ethukuthela esibalolaka ekusineni siyambona uThixo esithi kuye tshaya kanye idwala ukwenzela ukuthi kuphume amanzi yena watshaya kabili esezondile njalo siyahlangana loMose laphana evela phiwa imithetho uNkulunkulu wathi esehla wafica sebekhonza izithombe wafika wachayelela phansi lapho uNkulunkulu ayibhale khona imithetho ayifuna ukuthi abantu bayilandelele ngakho ke ulaka lukhona siyalufumana eBhayibhelini lisiba khona kodwa kanti siyananzelela uPawulu uthi yena ungavumeli ukuba ilanga lize litshone ulokhu uzondile ngakho ke lapha bemfuna ukuthi sikhangele ukuthi ye ukuba lolaka ungaba lalo lokuzondo ngazondo uzondiswa ngomunye umuntu kodwa siyananzelela ukuthi iBhayibheli lithi ungahlala kunjalo uyangena esonweni ngolaka lwakho kwezinye isikhathi kuyadingakala ukuthi udobhe umakhala ekhukhwini ufonele lowo muntu okucaphulileyo uxolisane lalowo muntu kumbe kungkhaya ulwe lonkosikazi akumelanga uvume ukuthi kwedlula amalanga amaningi lingahlalanga phansi lobabili latshengisana ukuthi kanti laphana ubusithini
akuyibhethe mfundisi
Baba uNkulunkulu siyathandaza igama lika Jesu kulabo abalaleleyo ababa nodumo lokuba lolaka lokuthukuthela ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu wami ngabe ungaphilisa imtshado uphilise ubudlelwane babantu phakathi kwezihlobo labangane zasemabandleni abantu bengali egama lika Jesu siyathandaza amen
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli inkomo
Siyabonga kakhulu uJakelidala Ntukameli Komo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo silodise Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative siqhubeka sikhangela ukuthi uhlelo lweCOVID-19 lockdown luphazamisa njani impilo zabatsha elizweni Dube ngiyakwamukela kuhlelo nantu udaba esilalo uhlelo yini umbono wakho
Yabonga ithuba Mike. Uhlupho labantwana abazithwalayo besasebancane besasezikoleni luhlupho osoluvamile kakhulu especially kathi singesikhathi seCOVID-19. Khuluma nje kulama cases othola ukuthi khona abazithwala besesikolweni and most of our families ngapha they are childhooded families abazali ba outside the country. Ngangixoxa nje labadala uthola ukuthi abadala bayathi ukuthi khona sokulabantwana ababe hamba behlale maybe bengekho lasekhaya uthola abantwana bahamba labantu abadala these things they lead to uthola kwabantwana besikolo. Then the other thing ukuthi khona sexual health education akusinto evamileyo futhi uzilo esibalalo lenkolo yethu ekhona even lama values ethu le culture so most of the time uzathola khona the same region ethu affected nge pass rate is the same region eyabile high rate wokuthola kwabantwana besikolo
silokho sikudaba lolu uhulumeni usanda ukubika ukuba abesifazana abangaphansi okweminyaka e-16 abayenelisa ukuphiwa ama contraceptives ngaphandle kokuba uphiwe imvumo ngabazali. Sikhangela udaba lokuthi inani labazithweleyo lilokhe likhuphuka njalo uhlelo lwe-lockdown luqhubekela phambili. Awusitshela umbono wakho ngalokho okusanda ukwenziwa nguhulumende.
Mina ngombono wami uhulumende lapha akayicabangisisanga lento le ngoba siyithaya indiva into yokuthi khona abantwana bayalwenza ucansi ukuthi si-ignore ama challenges esibhekane lawo and pretend as if khona lento le asibhekane layo. It's hard ukuthi si-accept ukuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. It's really hard, something which you need a collective approach ukuthi siyenze ukuthi size sifike esimeni sokuthi khona siyivumele singabazali lohulumende wonke nje ama stakeholders. But into esikhona kuhle ngoba qala ukukhuluma ngakho but lesi sinqumo sokuthi uhulumende ethi khona abantwana basezobethwama ama-contraceptives kuyenza ukuthi khona abantwana beqhubeke bezithwala. I-sex education needs to start ezikolweni and involve labadala.
Hhayi, isikhathi sesesidliwe ngumakungoyi Dube Gqiba lingxoxo.
Njengoba sokuvelile ukuthi lockdown isikhweze izinga lokuzithwala kwabantwana besikole, into esibalulekile manje ukuthi khona sizitshele ukuthi khona sokwenzakela, how best can we avoid ukuthi khona kungaqhubeki kusenzakala. I-COVID ikhona, it seems sazophila layo kusiya phambili. So into ebalulekileyo ukuthi khona landele yonke indlela abezempilakahle abathi ukuthi khona singahambelana lakho. And I'm sure one of ama izindlela abezempilakahle ababekhangelele ukuthi sizenze ukuthi i-sexual health education kube yinto ekhona ikwanisa ukufitha ini kusilabhasi ukuthi abantwana bezwisise ukuthi khona kwenzakalani. Since kathi sikuyi lockdown lezikole zingavulwanga kutshengisela ukuthi khona i-challenge le isuka ibe khona kakhulu. And into engayenzakala kunezibhedlela kube khona indlela yokuthi ama-nurse abe equipped ukuthi khona akwazi ukuncedisa bona abantwana abasakhulayo abafikayo. Kube le ndlela lokuthi khona amapolisa maybe through victim friendly unit bekwanisa ukufinyelela kuzakhamizi because that's where it needs ukuthi khona kubonakale ukuthi umsebenzi ukhona because khathesi amapolisa yiwo angaba le ndlela yokuthi khona angafinyelela kuzakhamizi ezehlukeneyo.
Hayi, izulukandaba limzwile umnumzana Decent Dube wenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative. Nguye besilale namhla kuhlelo kwanelo kwanamhla zohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela okuhlangana nabatsha elizweni. Olubalulisayo ngumike wobe ngithokoza omuhle zimpapo omuhle zohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Wezemidlalo siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo Eli Jankala okuhomela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokugijima wama-Olympic Games ngomnyaka ka-1988. Uyaqala umncintiswano wama-Olympics kwele-Japan kunsukwana ezilandelayo. Unkala ukhuluma ngokuzinikela kumncintiswano we-athletics lezicoco zakhe ezinengi.
Kumele enze njengami, kumele azinikele, enganathi, engabhemi, ebe ngumuntu osobho ohlala e-right, engalaleli ubuhlungu betraining. Engalaleli ubuhlungu betraining ngasoze phumelele.
EZimbabwe umdlalo we-athletics ubona njani i-future yawo?
Ya, umdlalo we-athletics isikhathini esiningi lakudala vele wawuthathwa ungakhangelwa njengomdlalo oqakathe kakhulu, of course, ngoba kwakuqakathekiswa amabhora labo-hockey. Kodwa kathesi umdlalo njalo i-track and field ibingaqakathekanga kakhulu ngoba ibingela ama-prize. Into ade iphiwa ekugijimeni ade bephiwa ama-prize ngabantu abama-marathons, yibo ade bethola ama-prize. So i-track and field yiyo abantu eZimbabwe ade bengani bayikhayelela phansi ngoba ayela nzuzo, yikho kwade kukhona. Kodwa kathesi mbona ngani mina indlela engangiyenza mina nxa seza ungama-local competitions bengicela bengena kubosomabhizinisi abancane benika amapheni abantwana ongamasepa ongama-colgate bexubhe banika kube ngama-price wama-exercise books. Yikade ngwe just ukubamotivator ngisezela ukuthi liyana indlela ukuthi kuthiwa i-marathon yethu lama-price bekufaka eceleni.
Ngezicoco zonke lezi babunkala ubona ngani i-athletics yakulethelana?
Ngezicoco kuphela ngabisa udumo but ngakule mali kwama njengamanye amazwe ngakathesi ngame good asset ku-community nganyancedisa abantu nxa ngangaphiwa engangikuphiwa ncasiwina. But asiwina khona okwamametha since I'm saying ukuthi vele kwakungela even monetary owawuyithola.
U-Eli Jankala wangena kumncintiswano we-Olympic Games ngomnyaka ka-1988 kwele-South Korea. Sixoxe naye esemawabeni eMatabeleland South.
Sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olibalelisayo ngoGibbs.